kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Now we are very happy about this Nkomo esiyibekiweyo because we just feel ukuthi we never deserved to be in public office.
Inhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqumo sedale le High Court esokususa umnumzana Tinashe Gambarame esikhundleni sokuba ngumsekeli kameya wakobulawayo.
Inxa kusenzakala izinto ezifana lezi nalezo okungaphathwa kahle kwabantu yiko kugcina sekusenza ukuthi bangene bagxeke lokho abakubonayo kungalunganga.
Umanyano we-European Union uthi lanxa ungaze usolwe ngukhulumende awusoze ukutshaye indiva ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqumo sedale le High Court esokususa obe ngumsekeli kameya wakobulawayo esikhundleni umnumzana Tinashe Gambarame lisithi wayevele engamelanga ancintise kukhetho lwamakhansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha njalo wagwetshwa. Umahluli we-High Court umnumzana Thompson Mabikwa wethule isinqumo lesi izolo kudaba olwafikiswa emthethwandaba inhlanganiso le. Isinqumo lesi sitsho ukuthi uGambarame akasengukhansila njalo usesusiwe esikhundleni sokusekela usodolobho. Umthetho wamadolobho uyakwala ukuthi umuntu owake wagwetshwa abe ngukhansila. UGambarame uke waba sekudwini ngenyanga edluleyo ngemva kokuxotsha umabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla laseMthwakazi Restoration Movement umnumzana Donald Magugu.
Umuntu ongathatha i-public office ele-history enjengebulawayo is somebody who originally understands the historical background yakobulawayo, the cultural background yakobulawayo. Two, umuntu ongela criminal record, as we put it in Tetwandaba, ukuthi hayi kukhanya ngani kwaba la mabata NPC la, ngoba undoda kukhanya wake wagwetshwa, egwetshelwe icala lokutshontsha.
Laphana lithi kufanele kube ngumuntu ozwisisa amasiko endawo. Ngezinye indlela lithini ngoyabe mhlawumbe ezalelwe khonapho edolobheni lakobulawayo lanxa izangelo zakhe zingahambelanile ezabanye.
Yesithi khona thina ngumuntu osesiqintini sakobulawayo ezalelwe khonaphana inkaba yakhe kobulawayo. Hayi umuntu ozafika afike lesiko lakhe avele nalo kwezinye indawo kusuka kuchithe imvelaphi yethu. So thina njenge-civic organization group elwela amalungelo amasiko yikho sithe khona hayi ungono semthethwandaba ngoba lapha kukhanya sokuphambaniseka sokumothakala amasiko ethu asefakwa kwesinye isigaba esingasikhangelelanga.
Abanye bathi lokhu njalo kungani kule nketha bechabe.
Thina when we took this issue to the courts asizange sithi khona sihambisa umnumzana uGambarame ngoba ngumhlobo othize. Hayi sina sithe khona une criminal record.
Ye, kodwa lapha uyathi ukuthi ngabe ngumuntu ozwisise amasiko endawo. Lokhu akusahambelani lo mhlobo womuntu na?
Hayi, singakhangela uBulawayo kumbe asithi isizwe samaNdebele. Isizwe samaNdebele singumbuthwa, sibuthwe ngemhlobo emnengi. Kulamanguni, kulamakhalanga, kulabaningi, kulamaXhosa, kulani, kulamaTonga, kulamaVenda. Ke sithi phakathi kwalaba bantu abavele beyinsika yakuleyo ndawo, akube yibo abakhokhela endaweni yakibo. Hayi ukuthi umuntu mina sengizavela khona lekhathane eMozambique ngisithi sengizokhokhela uBulawayo. Akunabantu yini ngoBulawayo.
Sebebaningi abantu abavela phandle kwedolobho lakoBulawayo, ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Abantu laba bavele balelungile lokuthi bangahamba bayihlala lapha abafuna ukuhlala khona. Njalo sebesiba labantwana kuyona leyo ndawo. Akukho phela ukubavimbelayo ukuthi bencintise ezikhundleni.
Lokho vele asikho emgogodleni wakho njengo-1893. Thina esiza kwenza kuphela yikudefenda i-cultural background eyesizwe sakomthwakazi. Nxa sikhuluma isizwe sakomthwakazi asikhanyelanga eBulawayo kuphela, sikhanyele indawo eziningi. And this is a lesson we are sending not only to Bulawayo people, not only to Mthwakazi, because we believe ukuthi uMthwakazi is a nation within a nation, but to the nations of the world, ukuthi hloniphani abantu abakuleyo ndawo. Njalo ngokubahlonipha, the greatest instrument ongayisebenzisa ukuhlonipha abantu laba yikusebenzisa kokheli ezizele zilembali enhle kusukela emuva, esingathi ngesilungu yi-historical background ecacileyo ebalulekileyo. But in this case uKambarani eyakhe kayicacanga ule criminal record.
Lo ngumnumzana Donald Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umanyano we-European Union uthi lanxa ungaze uchothozwe nguhulumende weZimbabwe, awusoze wekele ukukhuluma nxa uhulumende engaqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engahloniphi amalungelo akhe. Emazwini awethu leizolo, ummeli walumanyano eZimbabwe umnumzana Timo O'Connell uthe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu okuqhubekayo. Kulezi nsuku uhulumende utshona esola umanyano lo lamanye amazwe athuthukileyo afana leMelika leBhilithane esithi ajonge ukumgenqula esebenza lebandla leMDC. Kodwa umnumzana O'Connell uthi lokhu kungamanga. Wengeze wathi lanxanje bebezimisele ukusebenza lohulumende weZimbabwe kunhlelo ezitshiyeneyo zentuthuko, ngeke bathule bakutshaye indiva ukwephulwa kwamalungelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo yabe European Union babunkomo okwenza ukuthi badonseke kuzo inkulumo ezifana lazo nalezo, noma bathola sebengenela inkulumo ezifana lazo nalezo, kungenxa yokuthi bona yibo ama-custodians, noma mhlawumbe ngithi yibo abakhangelane kakhulu lokubona ukuthi ilungelo loluntu liyahlonitshwa. Yingakho okwenza ukuthi nxa kusenzakala izinto ezifana lazo nalezo, okungaphathwa kahle kwabantu yiko kugcina sekusenza ukuthi bangene bagxeke lokho abakubonayo kungalunga, noma abakubona kusonakala, njalo kuqekelela phansi ulungelo loluntu.
Ngokubona kwakho Dube, bengaba sebezisola yini abe EU ngokusekela uMnangagwa, ngoba sibone bezisondeza kakhulu kuye ngemva kokugenqulwa kukaMgabe?
Ngemva kugenqulwa kuka Robert Mugabe esikhundleni babunkomo, abe-European Union into esiyibonileyo kade bezama ukuthi bayenze ukuthi bayakhe ubudlelwano obuhle lelizwe laseZimbabwe, ukwenzela ukuthi baqhubeke njalo bavuselele njalo lokuhwebelana kwabo, ngoba besazi ukuthi ziningi izinto abangazithola elizweni laseZimbabwe ezingabhoosta le-economy ye-European Union. Kodwa osekusenza ukuthi bahlehlele emuva ukuthi umthetho sisekela we-European Union awubavumeli ukuthi basebenzise bahlukane noma bagwebelane lelizwe mhlambe elilempawu zokuhlukumezeka kwabantu lokwesithi ngama human rights. So yikho sekusenza kathesa ukuthi ngenxa yokuthi kula ma reports ezinto ezilokho ziqhubekela phambili zisenzakala ezingamiyo ezitshengisela ukuhlukuluzwa kolungelo loluntu. Yikho sekusenza ukuthi abe European Union bagcine sebehlehla ukungathi abasalungisi kuhle indlela abafana ukuthi balungise ubudlelwane labo lelizwe leZimbabwe.
Khona ukwephulwa kwamalungelo okukhulunywa yi-European Union lokhu ukubona kuphazamisa na imizamo kaMnangagwa yokudlelana kuhle lalumanyano.
Ukwephulwa kulungelo loluntu babonkomo okukhulunywa yi-European Union kuyaphazamisa kakhulu inkulumo noma ngithi ukwakha ukudlelana obuhle lelizwe laseZimbabwe. Kakhulu ngikhulumela ukuthi yona i-European Union ngokwayo ile mgomo eyibophayo ukuthi izimiso zayo ngezokuthi akufanelanga bahwebelane noma bayakhe ubudlelwane obuhle lelizwe abalaziyo ukuthi alihloniphi ilungelo loluntu. Ngoba ilungelo loluntu yinto yokuqala kakhulu eyiyo abayifaka phambili kungakayiwa kwezinye inkulumo abayifaka phambili ukuthi abayiqakathekisayo kakhulu iphecele zincane ngayibeka ngaleyo ndlela. So yiwo okwenza ukuthi kuwonakale izinto eziningi noma ngithi kuyiphoqelele i-European Union ukuthi ingasacathuli ngendlela mhlawumbe ebifisa ukuthi ngabe ihamba ngayo. Sekusenza ukuthi kulokuthi inkulumo ziqhubekele phambili isekusenza njalo ukuthi inkulumo zibuyele emuva ngenxa yokuthi kulama black dark areas nalawo akhulunywa i-European Union ukuthi kufanele ukuthi kuqala kuklinwe kube mhlophe kuyo yonke into andubana ukuthi baqhubekele phambili noma bayakhe ubudlelwano obuhle.
Umnumzana Difa Dube ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo sixoxela ekwelebhilithane. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umculi owahlabela ingoma ehaya umongameli Emmerson Mnangagwa ethi idiphe uAdmaya Sanyanga umiswe phambi kwamthethwandaba weHarare izolo esetheswa icala lokudlwengula. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi isinothi esasisebenzela ugatsha lwezemithelo olwezimra umnumzana Kennedy Elisha Nyatoti yena owabotshelwa amacala enkohlakalo usebalekelwa ngunkosikazi wakhe esithi akaziphathanga. Lokhu kuvele emthethwandaba lapho umkakhe asefikise khona amaphepha edinga ukuchitha umtshato. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ivuka njani maZimbabwe amahle, ivuka njani Studio 7. Mina igama ngu-Adrian Phiri, ngikhuluma ngisewange. Namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu uPresident wabantu uNelson Jamisa, ngibonge wonke ama-civic organization, ngibonge bonke abalwela ilungelo labantu, ngibonge njalo intatheli zindaba. Ngisithi siyakwazi ubana kunzima ukuphila elizweni laseZimbabwe, kodwa hayi madoda, ngiyathanda ukulikhuthaza kubana yalani ngilwela abantu. Kusasa iZimbabwe izakhululeka, one day iZimbabwe izakuba ekhululekile. Ngiyabonga kakhulu ngikweni lakho, ngiyabonga.
Salbonani bantu bakwamthwakazi, sibona ngathi kuyasilungila wena mntakagugu. Hambo kamba lami bathi hambani yini undiweni bakhululeka. Ngathi kuzosilungilo kwamthwakazi nje kuyasa indonsakusa iyasho ukuthi indlela ikhona sazohamba kahle. I promise you.
Sesalbona ni Studio 7, igama lami ngosibusiso. Sacela nje ukuphosela amabili amagama Dabe ngiphetheyo engicabanga ukuthi lisenhlizweni yami ludaba luka Mr. Kambarami. Mr. Kambarami angazi ukuthi into ebuhlungu kuye ikuphi. Ngoba manje akekho umuntu omlwisileyo, akekho umuntu onjalo, kodwa ke okusalayo ukuthi uKambarami fanele yena ahlale phansi azibuze ukuthi kanti la azalelwe khona akufuneki yini ukhansela edrobheni lakubo, akufuneki yini umeya. Azithathele isinqumo nje ukuthi ayivotelwa mhlawumbe mayefuna ukuba ngukhansela ngobe ngumeya akaye edrobheni lakubo, omayefuna ukuba ukhansela akahambe endaweni yakubo ayokwenza lokhu. Ngibona ngathi kuzokuba lula kakhulu ngoba iBulawayo angiboni ukuthi uzalelwe khona, yindawo yabanye abantu. Kufanele ngamathuba abanye ukuthi ngabe ngabo-deputy mayor kundawo lapho abazalelwe khona. Yikho nje engikuphetheyo. Ubaba uKambarami angasihluphi nje, akaziyele endaweni yakubo engalwisani nomuntu, afike lapho afune leso sikhundla asifunayo uzosithola.
Mina ngumahubo Mahlaba ngapha eJohannesburg. Isixwayiso sami kulaba bantu abathi abantu babahlangane emapaki ngomgqibelo besenza amacebo okuzivikela, ngithi sibi leso senzo. Uma abantu behlile ukuzivikela ezweni lakibo eZimbabwe babanele beze bezehlile eSouth Africa ngapha, kuyini abangazivikela khona ezweni labanikazi? Abantu bakithi mabangayengwa, mabalindele umthetho uthathe indawo yabo, hhayi ukuthi bazame ukulwisana labanikazi belizwe. Ngeke kubalungele lawa ama-South African engalwisa abantu, ngoba laba bantu bahlala ezindlini zama-South African, abahlali ehlathini, abahlalisana ngokuthula.
Manje mina mangiyalayela abantu ba-Studio 7 ngoba umuntu onomhlabathi nje ngibuye ejawunda mina, kodwa ngikhuluma ngilapha eJohannesburg. Igama lami ngilisho ngoba kwaziwa ukuthi kusasa mhlawumbe ogawule nabangani bakhe sebengangilandile bezezengithola la ejozi. Abakheli abantu bezani ngoba yonke indawo bahamba befaka iy'mpimbi zabo lapha nala. So noma uhamba ebhasini noma ukufa akusathembi umuntu oseceni kwakho ukuthi kade vele ngumuntu onjani. Ngithi mina indaba le abasola bona abantu kuthiwa amaoveti, akusibona amaoveti laba, labana abantu igugrawundi yibavele bebulala abantu ngesikhathi esiya. So bayenza nje bathi ba amaoveti, ayikho into enjalo. So ngithi into le kayiphele, babhekile laba bantu sasa kuyeza nakuye, abawuyekele omkhulu. Ngiyabonga abantu basuke sebe.
Sanibonani basakazi abahle, ikhuluma nomncubenzi endaweni yaseSouth Africa. Mina ngithanda ukudlulisa lokho okusenhliziyweni yami kwamanje mayelana ngendaba esiyibonayo lapha endaweni yaseSouth Africa. Ma ngibhekile ngibona singasaphephanga kuleli lizwe, ngoba abantu bala eSouth Africa abanye bakhona bayenza ubugebengu. Ngathi lo hulumeni uyabavumela ukuthi bahlasele abantu okuthiwa ngabantu bokufika. Kumanje nje amakula abalekile, wonke amakula lapha lasemalokishini asukile ahamba kwezindawo, bahamba lempahla zabo bevala besesabela ukuthi bazathathela into zabo. So ama-South Africans ale problem yokungafuni ukusebenza bese begxika abanye abantu abazisebenzelayo, abangatshontshiyo, abangawoniyo, bona sebajwayele ukuqhwaga izinto zabantu. Kumanje nje njengoba besithi bafuna ukuhlasela abantu bokufika ngezi-2 zikaSeptemba, kuyabonisa ukuthi bafuna ukuqala into yabo yezenofobia. Kodwa uhulumende uthulile ngakho, naye ukhanya uyakusapota. Angazi ukuthi kumbuza kuqala kusukuma nase bewonile bamosha into zabantu, ekala ukuthi oruya babopha kumbuya babopha kumbuya bebabophe seyabadedela. Kodwa abantu basebehlukumezekile, cela ukuwawonisha ama-South Africans lento abayenza izabahlupha kusasa, ngoba impilo kayipheleli lapha. Ngomunye umnyaka bazabe yibo ababhace kwamanye amazwe bazathwala nzima, ngoba kumanje nje uma bengayenza lento le kuyakumele ukuthi wonke umuntu we-South Africa kwelinye ilizwe naye abuye elizweni lakhe, namabhizinisi abo abayenza kwamanye amazwe asuswe, ngoba bona nabo kabafuni umuntu oyenza ibhizinisi ezweni labo ngoba behluleka ukuzenzela, sebefuna ukuthathela abantu izinto zabo. Kubalulekile kakhulu lokhu amaZimbabweans alapha e-South Africa libe careful kakhulu, ikakhulu endaweni yase-Johannesburg, yikho la kuqala khona umsindo lo. Khanya uhulumende la uyabayekelela, uyenza izinto ezingalunganga. Umuntu angazwe evuka ephuphe ukuthi ngicabanga kuyenze enye into engalunganga uyazenzela ngoba kukhululekile asazi ukuthi kuzohamba njani njengoba kuthiwa kuyahlasela abantu bokufika ngiyabonga ngicela i-United Nations ingabe iyafaka isandla ifake ilihlo kakhulu ikhangele ilizwe leli selifuna ama-sanctions lifuna ukufakelwa ama-sanctions likhithwe la ku-African Union ngoba kalibambananga lamanye ama-Afrika bahlukumeza amanye ama-Afrika.
Boke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imilayezo yabo ngeyabo kuphela, kayilani lokwenza le-Studio 7 na. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Yemen sekhuthaze ele Saudi Arabia ukuthi likhuze ele United Arab Emirates lona eliphatheke empini eqhubeka ibulalisa abantu abanengi kwele Yemen. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kwele Uganda zithi kulesizalwane sakwele DRC esise-Uganda okwamanje esileminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye esihlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola. Womkhuhlane lo usubulele inkulungwane zabantu ezifika phose ezimbili e-DRC kusukela ngomnyaka odluleyo. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili khonapha eMelika. Udaba lokuxotshwa kwabo kuza abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kwele Melika luqhubeka lusegudwini. Uhulumende kamongameli Donald Trump ecothozwa ngabanye ngokuxotsha ngitsho labantu abagulayo abaphila ngokutshona besezibhedlela. Baphezu kwezigidi ezilitshumi abakwamanye amazwe abahlala eMelika abangela maphepha okugoqela abeZimbabwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson ngalolu daba.
Nasinazelela iningi labantu laba abaphiwe amalanga okuthi ngisifuna ukuthi ngolanga olungaka obusuthele imithwalo yakho usuhambile. Iningi labo nxasinazelela ngabantu akade benikezwe imvumo thize yokuthi babe lapha. Kanti-ke nxa sesikhangela-ke umnumzana uTrump leqembu lakhe sebengathi bafuna ukwesulela ubugebengu kuleli lizwe ebantwini bokuza, kanti ubugebengu bona bebuvele bukhona. Ngibona ngathi mina kuyikwehluleka kwabakhokheli lapha ukuthi ngeke kulungiswe ezomndeni welizwe laseMelika. Abase besesulela-ke bengithi bagcone abantu bokuza kuthiwe yibo abeze lalokhu lalokhu. Kodwa-ke kunazelela-ke futhi-ke yibo abantu abasebenza kakhulu imisebenzi le engathandwa ngabantu abaningi, imisebenzi enjenga imisebenzi yemapulazini, imisebenzi yokwakha u-construction lapha kugcwele bona bodwa, imisebenzi engafunwa izizalwane zalapha. Ngakho laba abantu beza lapha bebona lawo magcone, kambona ukuthi kulungile ukuthi baxotshwe kabuhlungu kanje laba bantu ngoba futhi yibo abasebenza njalo futhi lezi ndlela and bawuphethe nomsebenzi. Ungananzelela futhi njalo izizalwane zalapha ezithize eziningi kakhulu sezike zakubika lokho ukuthi abantu laba bokuza abantu esithi bona ngabaphume kuleli lizwe bathole imithwalo yabo nxa kungenzeka bake babeke ipikile fotolo phansi okwelanga elilodwa izwe lese-Amelika lingama lithi mpo.
Bakhona abanye abalabantwana abasezibhedlela, ukhona omunye ophume emaphephandabeni olomntwana obulawa yikhensa la kuthiwa kumele abe sephumile waphela kuleli lizwe lo mntanakhe. Ungathini ngodaba olunjalo?
ngibona ngathi lokho kungahloniphi ubuntu ukuthi tecelezi ngesilungu i-humanity. Kufanele thi ke sinanzelele abantu isimo ababe bekuso. Yebo singathi abakusiwa bakuleli lizwe kabaphume babuyele emazweni akubo, kodwa ngiye kususa umuntu egula uthi wena kahamba uzohamba kanjani egula? Umuntu usesibhedlela udinga ukunakekelwa ngesikhathi sonke, wena uthi kahambe. Ngibona ngathi laphana usungasahloniphi impilo nje, usungasahloniphi imvelo ngoba uthi lo muntu kafe phela.
Izizalwane zeZimbabwe zikhona yini ezizithola lazo zisesimeni sokuxotshwa kuleli lizwe?
Akekho engathi ngiyazi ngendaba yakho, mbese ngizwile ukuthi kukhona othile, kodwa siyakwazi ukuthi bakhona labantu abelizwe lakithi abakhona lapha abangela maphepha, labo ngeke bachiwe ngaphandle. Kodwa kungaba lo sindo ababalalo ngoba sibona ngathi umkhulumende kaMnumzane uTrump le ayizi lapha, ngathi bakhangele ikakhulu iziphephelo ezisuka ngapha kule South America kakhulu.
UMnumzana Gary Thwala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Lakhitho nqasana kwenzenjani igazi eMorogoro waphenjwa ngoba nomlilo waseNtumbane yabhalwa kutheni grand planning. Kukhona okunuka santungana ngendaba yama distance. Ikulipi kaboti dumbu chena reporting yadalwa ngubani moment of madness? Vangaka babulawa igugura undi baboshwa yini ababulalayo? Sebabuya na abanyamalalayo? Asabuthwa yini amathambo emigodini? Yasihlanganisa yini sizwe unit accord? Iphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Isaphu yayivulewe noma yayizifele ebalekela ngilani nje wayewonene umqabuko wabotshwa nje badleni kabani udabenga lomasuku unkala wabugeza baphela na ukundebele inja eyabulalisa usidini malunga yagcina ibonakele nami balihlifiza yini ikhanda lecobra ababelitho sezisazi ingane zasempumalanga ukuthi lini distant ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Benziwani abalahlwa licala kuyilovel scandal? I-SAP yayithi benze nobaba. Seyathuthukiswa yini mathebelelendi? Isifundwa yini imbali yeziprize ikolweni? Ziyezihlonitshwa ngokulinganayo na indima yeZimbabwe? Zilokhu ziqala ngalimi lunye na indaba zelizwe? Zelikhulunywa yini iqiniso emsakazweni? Ngobani abadlala kumahlolanyama? Isatholakala yini emadlodlo? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Zingenaphi ingane zeZimbabwe empini yeCongo? Selaziwa yini inani labantwana abafela khona? Aphiwa bana amadayimani aqhagwa khona? Asingenela noma angeniswa emapulazini amawovethi? Asekwazi yini ukulima kwenelisa isizwe? Asayithola yini imisebenzi ama-green bomber? Bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile? Sezakhiwa na izindlu ezadilizwa ngumrambatsinwa? Kuyoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kuLimpopo? Uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya? Kuphenywa nini ngabadlwengulwa endleleni bebalekela eSouth Africa? Libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Yisebani elibalekelwa iziphofu? Babonene abantu abangaboniyo? Amadokotela lamanesi abalekani? Axoshwa yini amatisha abafundi besala? Basayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende? Bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe, ziyofunda nini ingane zabafelokazi? Bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Kwethu inkondlo kayitolikwa ngubongani Ncubeke lo esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngenkondlo ethi ngibhace ezizweni. ukuziphetha ezekuseni esikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqomo se-High Court esokususa umnumzana Tinashe Kambarami esikhundleni sokuba ngumsekeli kameya wakobulawayo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nantambama phela. Isiqalileke eyami impela viki asibeni sonke ngolwesibili. Ngeviki ezayo livalelisayo muntungamili nkomo.